So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wolambulela ngenjabulo kustudio 7 ngesonto mhlaka 1 kumfumfu 2023 ngokifstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu bakhangelela ukuthi abantu bangene emgwaqweni kodwa siyakwazi ukuthi izaluphethu yikho abakumelele khonokho ukuthi abantu bangangena emgwaqweni bona bese bekhipha amasotsha abo babulala abantu.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi akula ngqubekela phambili ezizaba khona eZimbabwe uma kungenziwanga olunye ukhetho lonyaka.
I-TCC ungakhayela khathesi enye i-part of leadership yabo iyavuma ukuthi hayi sadliwa sekufuna ukureconvina ukuthi bebona i-way forward ngoba bayabona ukuthi kwakumgceke badliwe.
Kodwa abakubandla le-ZANU-PF bathi abe-CCC bayenga uZulu. Litha phansi iqembu le-Highlanders Football Club emdlalweni wenkezo ye-Jibuku Cup. Zalethulela ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi akula ngqubekela phambili eziza kuba khona kwele Zimbabwe uma kungenziwanga olunye ukhetho lonyaka. Bathi balithemba lokuthi inhlanganiso ye-Southern African Development Community izabanceda ekuqhubeni olunye ukhetho loba ibandla le-ZANU-PF lisithi kabakhohlwe ngezokhetho. Enye inkokheli yenhlanganiso le isanda kwenza umhlangano we-SADC Troika okukhulunywe kabanzi ngokhetho oluqhutshwe kule Zimbabwe ngoncobakazi. Abazi ngokwenzeka le emhlanganweni lo bathi kwamukelwe okwethulwa yi-SADC Election Observation Mission eyathi ukhetho kaluqhutshwanga ngemfanelo. Kukhangelwe ukuba okulotshwe yi-SADC Election Observation Mission eyayikhokhelwa ngumnumzana Nevers Mumba wakwele Zambia kuzanikwa uhulumende wakwele Zimbabwe okhokhelwa ngumnumzana Emmerson Mnangagwa othi kalusoze luphinde ukhetho kwele Zimbabwe. Pho liyangaphi ele Zimbabwe? Uze sihlaziye udaba lolu sixoxele nkosazana Barbara Kwangwara okubandla le-CCC lomnumzana Guta Msanka ilunga le-ZANU-PF.
I-SADC yakhipha i-report ukuthi ukhetho lwalungekho free and fair and credible. EU yakhipha i-report enjalo, ama-church yakhipha i-report enjalo and lokho sime khonapho ukuthi khona ukhetho lumele luphindwe ngoba ziningi izinto ezayenzakalayo ezazingamithi i-criteria ama-elections both eZimbabwe lase-SADC. Asimanga, asithulanga lokho sikhuluma Gibbs, ngiyakwazi ukuthi abantu bakhangelela ukuthi abantu bangene emgwaqweni kodwa siyakwazi ukuthi iZANU-PF yikho abakumelele khonokho ukuthi abantu bangangena emgwaqweni bona bese bekhipha amasotsha abo babulala abantu bese bekhuluma ukuthi i-CCC ilo dlame kumbe i-violent. Lokho ke asoze sikwenze ngoba thina silibandla elikholelwa ekuthuleni, silibandla elikholelwa ukuthi udlwangudlwangu abuyakhi ilizwe, silibandla elikholelwa ukuthi ukukhuluma kuyaqeda yonke into. So I think nakubona ukuthi uPresident Nelson Chamisa wathuma iqula lakhe emazweni ambalwa e-Southern Africa ukuthi bekhuluma izikhalazo zethu ngokhetho, mayelana ngokhetho olwadlulayo lukamhlaka 23 August. Engithemba ukuthi yinto ebalulekileyo ukuthi siyenze.
Yes, siyakuzwa kakhulu-ke nkosazana Gwangwara. Singene kubaba-ke uGuta Msaka uyibandla le-ZANU-PF. Ye, ubona njani khonokho-ke okhulunywa ngumama lapha Msaka?
Kuyamanga mangalisa asibili okukhulunywa ngubabra sibona i-election le-election ebuyayo i-CCC yabe ikhala isithi tshontshelwe election and election babe besithi batshontshelwe okumangalisa yikuthi ungakhangela okwamanje ama-MP wonke awe-CCC bona bathi bawina ama-councilor athi awina awina kuhle abafuni ukuthi kuvothwe kuqaliswe kutsha awe-CCC ama-MP athi hayi thina sawina kuhle wena babajamisa wadliwa wedwa asifuni ukuphinda ngoba izimali zokuphinda asilazo kodwa uchamisa yena uthi yena eyedwa nje nguye owatshontshelwayo into esimangalisayo thina sibili njengabantu bezimbabwe ukuthi kanti yindaba etshona ekhala ngokutshontshelwa isadik abayitshoyo ayengumuntu oyi-one lo othiwa ngumumba lo abasemyaleni laseswathini ukuthi ebe yi-observer esikwaziyo sonke ukuthi wayene mishini yokudiscredita ama-election ezimbabwe engakafiki iripoti ayifakayo iripoti eyaziwayo ukuthi yavela ku-ZID Zimbabwe Institute for Democracy word by word, paragraph by paragraph into AI sitting is long it was premeditated report I saw reporters into Ezainza Ranayo who ground ngako ke sibona ama council of ministers awe static esesenza amhlophe ku Zimbabwe ngoba bayabona ukuthi ukhetho lwenza free and fair ungakhangela I United Nations ayigijima ukwenza amhlophe nxa engaphiwa ngama report ngama observer mission acheneyo yezwa okwakhunywa EU yezwa okwakhunywa even EU la ikhuluma bethi hayi ukhetho lwali free and fair kodwa kulezinye izinto lapha lalaphayana okumele ku-improve lokhu yinto esibonayo amazwe wonke nxa esenza ama-election ukuthi akula election abi-perfect even yona i-America siyikhangele yayingela election eyayi-perfect so nyamangala ukuthi lokhu abakutshoyo ukuthi batshontshelwa batshontshelwa ngubani engingafuna ukutsho yikuthi i-CCC ungakhayela khathesi enye i-part of leadership yabo iyavuma ukuthi hhayi sadliwa sekufuna ukureconvina ukuthi bebona i-way forward ngoba bayabona ukuthi kwakumgceke badliwa
yesubambaumnyamakhonaampina
yaqalisa kulesi khathi
ngena khonapho ke mama utsho khonapho yamuzi uthi uyakhuluma ubaba umsaka phosela khona
khona mthando ukuthi ngithi ukukhuluma ngobaba umsaka yilokhu abakubiza ngesikhiwa besithi yipropaganda and izanu siyayazi ukuthi yintshantsho yepropaganda okwesibili ama-MPs nama-councillors awe-CCC azange akhuluma ukuthi bona angene epalamende because bona bawina uchamisa wadliwa kwakuyi-decision yephathi ukuthi and ikhokhelwa ubabuchamisa yena ngokwakhe wathi abahambe ephalamende abahambe ekhansilini bayembela abantu andibana ngapha sisilwa ukuthi ukhetho lonke nje lwalungekho lwalungekho se so lokho kuthi bethi khona ama-MPs athi khona uchamisa wadliwa ngamanga lawo ngamanga jips and into ezisa ubuhlungu kumbe into ezisa usize ukuthi abantu bayakhuluma izinto ezinjalo uthi ukhetho lwatyoni lwatontomba lwatonza umnangagwa ukuthokho isadaki umuntu oyi-one ngamanga ipropaganda umumba wayerepresenta
i-way forward eZimbabwe ilula kakhulu yikuthi sonke thina sisapote umongameli owakhethwa ngabantu beZimbabwe ukuthi khokhele iZimbabwe ubaba uMnangagwa sonke sifake amakhanda ndawonye sicase ukuyakha ilizwe lethu njengoba sitsho ukuthi ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo laba abanye abadliwayo kule polati ekhona i-political actors dialogue bengene khonapho labo benegotiata bekhonapho abafuna ukuthi kungene lakho ku-government yikho kuphela okusele kade sokuthi sisebenze sibantu banye siyakhe ilizwe lethu sisiqhubeka sisiya phambili
lapha lizwe umnumzana kutamsanka okubandla le-ZANU PF lunkosazana Barbara Gwangwara ilunga le-CCC uhlangothi lukahulumende olubona ngokuhlenga abantu olwe-civil protection unit ludinga abantu abambalwa ejakari okubhubhe abalithumi lantathu 13 embozini yomgodi we-Baywash Mine ngolwesihlanu kusihlwa isiphathamandla sohlangothi lolu zitshele iphephandaba Sunday Mail ukuthi okwamanje sokuhlengwe abantu abangamachumi amabili lanye 21 abanye babo kababonakali abakuminers Trade Federation of Zimbabwe bathi kulakho ukuthi kubhubhe abantu abafika phose amachumi amane 40. Singangangeni kusigaba esilandelayo sikesikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli wakwele Russia uMnumzana Vladimir Putin usetshele omunye wabaku-Wagner Group ukuba akhokhele abanye abakunkampanileyo abalwisana lorhulumente wakwele Ukraine. UPutin wenza lokhu kulandela ukubhubha kwa-Evgeny Prigozhin wayekhokhela i-Wagner Group wabhubha engozini yendizamtshina kwele Russia. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. UMnumzana Jimmy Carter wayengumongameli wakwele-Amerika useleminyaka yokuzalwa phose elikhulu 99. UCarter uhlala endaweni yokuphumulela asebekhulile. Umongameli Joseph Biden nomkakhe uJill Biden bamenzele amhlophe. Sokuyisikhathi sezamasiko. Kwezamasiko lo mama ohlala eBrithani uzazitsho ukuthi ungubani?
Nginjani balaleli, nginjani babadube. Mina ngihlanjiwe Sibanda, uMrs. Tholi.
Ye, Masibanda, akusitshela ukuthi abantwana khona ngapho-ke eBrithani libakhulisa njani njengoba siyabona ukuthi kukhona ngani kuyahlupha?
Yeyi babadube, kunzima abantwana ba these days abasafaneli ngesindlela abantwana abakhula ngesikhathi sethu. Kakhulu lapha emazweni abantwana abazalelwe lapha lo bengazalelwanga lapha ibuye vele ekhaya wazokhulela lapha esuke adopte umthetho walapha emazweni. Kunzima abantwana, umthetho usuka ube sezandleni zabo ukwedlula abazali kulelela lapha emazweni.
Akuchazise sibili ukuthi kuhlupha kanganani, kuyini ngani abantwana abakuphathe kuhle khonoko?
Kuyahlupha babadube ngoba umntwana usuka sengani nguye oyincharge ukwedlula umzali. Awula wedwa ungumzali emntwaneni. Uyayesaba ukuthunja umntwana engumntana akho, umntwana ebe nguye okubusayo endlini yakho. Uthi uthi uyakhuluma ekutshela ukuthi ayino ma rights uzamthini. And le influencer khona eningi vela esikolo khonapho nxa they discuss about those things ukuthi vele nxa ungikhaya abazali bakho bekumele bekutreate njani njani. Ubana ngabatela iview yakhe labana abangane sebemtshela ukuthi hayi vele don't accept it, go and report them. Bemtsheleke ama-channel wonke ukuthi nxa ungakwazi hambe report usuke lapho uye lapha. Bem-encourage ngezinye indlela ukuthi umntwana nxa esefika endlini lapho sedelela. Umntwana uba lo mntwana ulapha emazweni kusuka kungani yijele.
Kuba nzima, ngeke vele wamkatsa, ngeke wenzani vele akwakwenzi.
Ukumkatsa ebonakale esehluzukile kumbe sele bruise. Anti sasu zabona sebe kuvakatshela osubizwe esikolweni. Kuhle khona umthetho, but umthetho wangikhona babanika kakhulu.
Bo manje
babanika kakhulu abantwana bebesicona sebedelela vele ukuthi umzali abampona ukuthi kuyini ngoba umthetho wabo bawazi.
Bo manje libagoba njani nxa sokunjalo?
Yikuzama Juba, yikuzama. Nxa uvele ukhulela esintwini yikuzama. Abanye bayabehlula sibili straight away lezogcine bebathathelwa abantwana. Omunye yena umntwana lo bengathathelwanga yena yedwa ivolunteer ukuthi vele angisafuni ukuhlala nabazali bami.
Ye madoda, phosele ukugcina ke.
Kahle ke angisafuni ukuhlala nabazali bami, vele angisafuni. Babe sebe-influence zila nje bamtshela ukuthi vele suka uzahlala ngcono, uzathola ama-benefits akho, ubabe bekukhangeka kulabantu abakukhangelayo. Ekhohle ukuthi umzali ngumzali. And from there ngavele suke babadube kuphendukeni kwakhe vele kasalungi futhi umntwana wankona seke wahlala kuma-social services. Angeke ze kulungele futhi.
Hayi kulobu
yikho abafunda khona futhi ukungezwa ngoba nxa sebefika kuthineja ejena liyana sebefundisana okugwayi into ezingayisizo kabafunda khona konke ukungezwa.
Yes, siyakuzwa kakhulu ukuthi sikhathi sesidliwe ngomangoye. Phosele ukugcina khonapho-ke imzuzwana khona kuma.
Ye, ngingafaka i-example but zithi 6 years ago ngeke nze ngikhuluma ibizo kulomunye owashiya umntana ke lapha khona kuthi lathi abantu siyafika sithathele izikhiwa phezulu ukuthi hayi sesisemazweni angifuni ukuhlupha abantu umntanami njengoba ngifuna ukuya ekhanza vakatsha ngishiye kuma-social services. Uthi ejike vele ekhaya umntwana wafice selihlo ngandlela. Umntwana wathi hayi vele impilo lanomphilisa yona baba. I see on pillow, you are abusing me. I think I'm happy here.
kunzima.
Mm.
Hayi kunzima. Vela kulungiseki lokhu, ngeke kwakulungisa angeke.
Ah, lapha kunzima baba, dibe ngumthetho usezandleni zabantwana. Usezandleni zabantwana, umntwana nje uyakutshela yonke into ayifuna.
Hayi ke siyamuzwa ke umama lapho yakhuluma ngonkosikazi ihlanjiwe Sibanda Thole. So ke sibonge kakhulu ungadinga kusasa zabo sikudinga sihlale sikhuluma ngakhonoko ke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Hayi kulungile baba tuvela mina imbongileni ngibonile balaleli.
Gcina amasiko we. Owangusenziwe wani.
Wa manje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi useNisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyakhona libe leviki yendle
usiphatheleni lamhlanje.
Namhlanje ngiqhubekela phambili ngifuna lokhu sikhangela udaba esaluqalisayo kuvikile edlulileyo olomthandazo. Namhlanje ngizafuna sikhangele kuMateyu chapter 6 iverse nga-9 lo-10. UJesu ukhuluma la abafundi bakhe lapho bafundisa ngomkhuleko ukuthi kibo kumele likhuleke kanje. Baba wethu osezulwini, kalidunyiswe ibizo lakho. Umbuso wakho kawuze, intando yakho kayenziwe emhlabeni njengalokhu isenziwa ezulwini. Singakuleven ithi sithe lamhlanje isinkwa sethu sansuku zonke, njalo sithethelele izono zethu njengoba lathi sibathethelela abasonelayo. Njalo ungasingenise kulingweni kodwa usisindise komubi. Umkhuleka uqakathekile ngoba nxa ungakwazi ukukhuleka ungeke wakhulumisana loNkulunkulu. Ukukhuleka kufanana njengokuphefumula, ukuba isiKristu sakho nxa singalamkhuleko sivele sona sifile. Ngoba uNkulunkulu nxa ukhuleka laye njalo akawuphongi ukukhuluma kuphela uwedwa, kodwa kumele ukhuleke umelele ukuthi akuphendule. Lapho uJesu sihlangana laye echasisa izinto ezithize eziqakathekileyo. Okokuqala, usebenzisa ibali elithi baba wethu osezulwini. Leli bali elithi ubaba, umuntu ongubabakho umuntu olobudlelwane laye, njalo lobudlelwane laye obuthize. Ubudlelwane lobu beyakuvumela ukuthi ungabe kuyikuyini alakho lakho ngokwakho. Ubudlelwane lobuyana kuyafana nokuthi mina abantu abami nxa befuna ukudla abaqali bebe bethi baba sicela ukudla insuku zonke, bathethi baba sicela ukudla besethatha ukudla efrijini besenzele. Bayakwazi ngabantu abami, ngakho-ke balelungelo lokuthatha ukudla labo badle khonapha endlini. So nxa thina sisiza kuye uNkulunkulu sisithi baba wethu osezulwini, sihle sifake ubudlelwane obuthize naye laye obokuthi ngubaba wethu. Ngakho-ke silelungelo lokuza kuye sizocela izinto. Lokwesibili, siyananzelela ukuthi uJesu siqalisisa njalo esigabeni sokudumisa uNkulunkulu. Ayikhona isigaba sokucela, futhi kalidunyiswe ibizo lakho. Abantu abanenxa besika uNkulunkulu bafuna ukuzocela kuphela. Baba ngicela lokhu, baba ngicela, but lapho uJesu sitshengisa ukuthi singaqalisa ngokuthi kalidunyiswe igama lakhe, qalisa ngokumkhonza. Okwesithathu, thokozisa ukuthi ayisitsho nje kuphela ukuthi sithandazele ukuthi hayi ngifuna imota kumbe ngifuna lokhu. Kulabanye phela abaqina ngakhonokho, ukuthi umuntu uqina ngokuthi uNkulunkulu unika lokhu nalokhu. Kodwa laphana sibona uJesu sithandazele ukuthi umbuso wakhe uze lapha emhlabeni njengoba ukhona ezulwini, futhi sithandazela izinto zombuso, sithandazela ukuba kusindiswe abantu, sithandazela ukuthi abantu bangahlukuluzwa bathole intokozo, sithandazela izinto ezikhona emazulwini ezulwini ukuze zibe khona lapha emhlabeni. Lokhu kuqakathekile kakhulu ngoba kusitshengisela ukuthi inhliziyo zethu lokukhangela kwethu sikhangelela ukuba intando yakhe iyenziwe. Umthandazo uqakathekile empilweni zethu, yikho ukuphefumula kwethu.
Akuyiphethe mfundisi.
basithandazeni baba igama lika Jesu vuselela abazalwane vuselela abalaleli bami vuselela ibandla ukuze umthandazo siuthande baba sivuselele usinike phakathi kwenhliziyo zethu ukulangalela njalo lokuwomela ukuthandaza ngaso sonke isikhathi baba sesibonga ukuba uniyokhulumisana lathi ngasithandaza njalo ngalesi sikhathi sibeka ilizwe lethu leZimbabwe ezandleni zakho ukubuli busise kube nokuthula lokuqhubekela phambili egama lika Jesu amen.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisifanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Okwamanje sike sizwe ezabatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTshawe Kancube. Namuhla sixoxa lonkosazana Emily Ncube owasungula ugwalondaba olubizwa ngokuthi The Wardrobe Magazine ngomnyaka ka-2021. Imagazini le inceda abatsha abathengisa impahla etshiyeneyo njalo ukubazisa ngezemisebenzi.
Into eyangenza ukuthi ngiqale imagazini leli ngabona ukuthi abasakhulayo babe senhliziyweni yami. Ngabona ukuthi kungaba njani ukuthi lami ngingavuselela ngiphakamise abanye abasakhulayo kakhulukazi emabhizinisini abo ukuthi labo bebe bephunyiswa kumagazini beyaziwa kubakho emphakathini. Okungaba kuhle futhi ukuthi ukwaziwa kwabo yikuphakanyiswa kwamabhizinisi abo, abantu bazaqala ukubalandela befuna ukuzwa kakhulu ukuthi bathengisani bayenzani. Njalo ngabona ukuthi amanye amakampani lawa kabanaki kakhulu abasakhulayo labo bagijimisa ukuthi bakhangele laba abasebethuthukile kudala. So ngabona ukuthi hhayi indaba le ngiyayiqala ukuthi sikhangele ngendaba yabatsha abasakhulayo kungahamba kahle njani.
Yiziphi indubo ohlangane lazo kusukusela ekuqaliseni imagazini le kuze kufike lapho osukhona khona?
Kwaba lokungayamukelwa ngamanye abantu emakampani entatha lezindaba. Kwangani kwakubahlupa kakhulu ukuthi kanti vele ukwenzelani. Babebuza ukuthi kanti vele uyenzani. Yiproject yesikolo yini le oyenzayo? But mina ngabatshela ukuthi hayi sengivulile inkampani, umsebenzi usuqalile. Ngaba lobunzima obukhulu. Even lapho okuyenziwa khona ama workshops, ama meetings, ngangibona ukuthi kabasafuni vele lokuthi ngibe khona. Kwaba kwanzima kakhulu ukuthi bekwamukele ukuthi ngikwenzelani. Bayefuna ukuthi engxenyeni mina ngibe ngivika kubo noma ngisebenza ngaphansi kwabo. Enye futhi indaba engahlangana layo le futhi engathi isesekhona futhi indaba yokuthi ukubhadala abanye abasebenzi bami intifele izindaba kwakungelula. Even nakathesi akukho lula but ibhizinisi hayi liyahamba.
Yiphi inkuthazo ongayipha kwezinye intatheli ezindaba ezingabe zifuna ukusungula ibhizimusi sikhangela kakhulu abasakhulayo?
Inkuthazo engingayitshiya kwabasakhulayo abafuna ukusungula amabhizimusi ngeyokuthi uphumelela empilweni uzokhangelelwa phansi, kuza kuba njalo lamazwi okukuwisela phansi. Kodwa wena kholelwa kuwe, kholelwa enhliziyweni yakho, yiba nesiqiniseko wena ngokwakho ukuthi usufuna ukuqala impilo enje uyiqala njani. Ende futhi uma ufuna uyiqala ibhizinisi ungesabi ukuqala, ungalaleli amazwi angalunganga ende futhi angakuwiseli phansi. Uma mina ngikwenza lawe ungawenza.
Kusigaba sabatsha namhla besixoxa lo Emily Ncube ologwalodaba olubizwa ngokuthi The Wardrobe Magazine. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo olivalelisayo nguTshawe Kancube.
Siyabonga kakhulu Tshawe Kancube, ube lo isuku oluhle. Wezemidlalo uJoseph Njanji usethulela impumelelo yemidlalo edlalwe namhla kusigaba sePremier Soccer League.
Iqembu lelindazi inqotshwe nge-5 ka-3 ngemva kokutshaywa kwembeko njalo uLinot Chikuwa nguye obanjelwe ngunozinti we-Kaizer Chiefs United u-Ashley Reyners isikhathi besiphelezi ngutshiki lobhanqa 2 ka-2 ngemva kokuba iqembu le-Kaizer Chiefs United lihlohlelwe ngu-Clive Rupia kanye lo-Joseph Thulani ngehlandla lakuqala lomdlalo kwathi ele-Highlanders lihlohlelwe ngumbongeni Ndlovu kanye lo-Andrew Mbeba ngehlandla lesibili. Kusigaba se-semifinal iqembu le-Kaizer Chiefs United lizadibana le-Dynamos lona elinqobe le-FC Platinum nge-5 ka-3 ngomgqibelo. Kwenye i-semifinal iqembu le-Black Rhinos lizadlala le-Lenkezi Platinum Stars ngemva kokuba ele-Rhinos linqobe le-Chicken Inn nge-2-1 ngomgqibelo kuthi eLenkezi litshaye le-Herentals nge-5-4 ngemva kwembekwa namhla e-National Sports Stadium. Ngiyimele isizwe 7 kobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Kusenjalo uJoseph Njanji uqoqa lo Simba Rusike owayengumgadli wamaqembu abalisa ele-Highlanders, ele-Thorn Grove, Japani Mine kanye le-AmaZulu. Uyazisola ngakwenza kulandela ukubukwa ngabantu esadlala umdlalo wenguqu.
Urusike uhle wakhanya esasengumfanyana ukuba uletalenta kwezemidlalo njengoba ihle waqala ukuphatheka kumidlalo ebalisa ukugijima kanye lowenguqu esafunda eLozi K Primary School.
People used to say, "Teacher, gijima," but mina ngagijima. I remember in the timeline, I had to be in Spinners. It was quite challenging, you know, but when I tell people, Peter and Drew just teach my soul in primary. Teach my soul in primary, and happened to meet again my neighbors, juniors. We played alongside the neighbors, juniors. Well, Peter then graduated to the under 16s.
Urusike udlale kumaqembu abasakhulayo weqembu le-Highlanders waze wabiza kuqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwelitshumi lesikhombisa lapho akhethwa ukuba ngukapteni. Uthe leminyaka elitshumi lathoba nembili wathathwa ngumoyi Roy Phiri wadlala kweleBotswana lapho adlalele khona amaqembu abalisa ele-Traffic kanye le-Gaborone United. Ekuphendukeni kwakhe kuqembu le-Highlanders ufike waba ngomunye wabagadli abahamba phambili elizweni kodwa ucine ngasazanani lenkokheli yeqembu ngenxa yokuba lihlongandlebe.
Captain by the Basso de Tito Martin, the channel coach. Martin had decided to take a massage and a Leonard Mazoso in the China and a Chipa. Second thing, I have a money and a mafia. But transport and town town. In Lodz, it was both of them in that mood. I went to our transport and I went to town and being camp. 10 years I was jumping. That was one of the reasons I fell out in the UFC. But sometimes, the mass of one man, while I was mad, I know you know to Kulika, of which I would discourage these young men. When I'm a new manager, you should look for people who would guide. If I had listened to my elders,
ekusukeni kwakhe uqembu le-Highlanders uRusike ubebizwa ngegama elithi Mdududu ngabalandeli beBoso. Udlalele iqembu le-Thorn Grove okuliqembu lelokitshi lapho akhulele khona. Kusuke lapho waya kuqembu le-Shabane Minor yikho lapho ahle wachwala khona.
Wele-Shabane asengena emhlabeni yabona sometimes ungangena ngathuchwala uyalahleka. Amkalangada ngikhole imali yami enhle angizinatele ngikhohlela. Under the color, I left the house when I was offered 4 rooms.
Esebalekezi uShabane uRusike ubile wadlala kuqembu le-Thorn Grove wasethengwa liqembu le-AmaZulu waliphathiswa ukuba lingene kusigaba saphezulu ese-Premier Soccer League. Ekutshiyeni kwakhe ibhola uhle waba indlamanzi ebivula iphinde ivale ibhawa kodwa wenelisa ukuguqula impilo yakhe abantu bengakholwa njalo kathi Yesu sengumzalwane okhonza ukuba ndlale Apostolic Faith Mission.
I had so many offers to go that. Parties became more. Now I'm that person who's being invited again. This week we are still failing the energy. You know? But God knew you. I'm telling you, when the spirit of the Lord is upon you, you don't change and you're not moved by the world. Why are the fire? Some would cause the fire. What is it? So I said, I'm going to go away. Christmas passed. Because it's coming to each other that was around the field. And people were anticipating it. Some were saying, I know we can.
Ngemva kokulungisisa impilo yakhe uRusike usebenzele iqembu le-Hawumayini engumsekeli kaPhilani Bifi Ncube njalo ube yingxenye yeqembu lelo ngomnyaka lapho elimele khona ilizwe leZimbabwe kumncintiswano we-CAF Confederations Cup. Uke waqeqesha njalo abadlali abasakhulayo beqembu le-Hawumayini ebelidlala kusigaba sika-Division 2. Kulezi nsuku nguye unobhala webandla le-AFM elingenela endaweni ye-North End njalo uthi ulesifiso esokuba athole iqembu elomdlalo wenguqu angaliqeqesha ukuze achathekele abasakhulayo ulwazi alo phetheyo hatshi ngomdlalo wenguqu kodwala ngempilo. Ngiyimele isitudio 7 kobulawayo ngingu Joseph Njanji.
siyawa wakulu ke njanji siyukuba na paute lula mtanje wali falisa umtembo stemba ukipstube lilane.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.